VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, unkosazana Thabita Khumalo MDC labanye abotshwe labo ngempela viki baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-$200 munye ngamunye. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele ama-dreadlocks ngembodlela. Umnumzana Kambarami uthi abantu laba babemtshayela uhlelo lokutshengisela obeluqoqele ibandla lakhe kuleli dolobho namuhla. Uthi ulimele kakhulu njalo uhambe wayabona udokotela namuhla. Wengeze wathi abantu laba bamtshontshela umakhalekhukhwini wakhe, i-passport, lemali engange-US$700 kanye le-R100. Umnumzana Kambirami uchasisela untungameli inkomo we-Studio 7 ngokwenzakeleyo.
Abona izimoto ezingu-2 kwaphuma abantu abaningi kakhulu bekijima bethwele imbhobho ama-AK-47 bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye ngithiwa phansi omunye enginyathele konke bebenginyathele ngifakwele mbhobho. So they drove with distance to me engafika bo 30 kilometers. I didn't know it was here. So bangivala ngengwane. After that they were asking for information ukuthi kathi ama-demo kuplanani kufuna kwenzani what do you want to achieve. Ngatshaywa kakhulu inyawo lalapha imbala ibanjele ikhanda ngembodlela omunye ngibona wabula kwimbodlela wangijele ikhanda ngembodlela ngasiwa vele ndimele ngasekhanda. Ngatshaywa kakhulu bangikhipha isigqoko banithela la manzi and after that basuka bayandampa efowini duze kwelinye iplot basuka bahamba then I had to walk ngisadiyanje lapho ngangincedisa khona lapho ngafika khona kwelinye indlu indoda ohlala khona wanginika isigqoko nje le ngasala ngigqoka ishirt wanginika isigqoko lesicathulo sokuthi ngigqoke nguye wangimidaye wangiletha etown lokuhamba kathi ezankwanisa ukuhamba.
Uhambile yini esibhedlela?
Ngihambe ngayabona udoktar wami nje waphongunile nje ama-injections lamaphilisi.
Emapholiseni-ke uhambile wayamangala?
Angahambi emapholiseni.
Kodwa uzahamba?
Yes.
Inwele uthi bakugelile awusela nwele esikhuluma nje?
Yebo, iphone yami bayithethe, bathethe le passport yami lemali yonke akade ngiyithwele.
Lo mnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, ithi owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubalekile namhla ngesikhathi ikhomishini leizama kumbopha phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo. Isikhulumeli salikhomishini umnumzana John Makamure uthi sebazise imingcele yonke elizwe labogatsha lwe-immigration ukuthi babophe umnumzana Mphoko engazama ukuphuma elizweni. Ikhomishini le yethesa umnumzana Mphoko icala lokuyakhulula abasolwa ababebotshwe enkambeni Avondale Police Station eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa yena uyalilandula leli cala. Igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube uthi uhambe lomnumzana Mphoko emahofisini ekhomishini le namuhla bavumelana lamapholisa ayo ukuthi baye emthethwandaba, kodwa amapholisa la asuka aguqula ingqondo asesithi kumele baye eCentral Police Station. Kodwa umnumzana Ncube uthi bayalile ngoba umnumzana Mphoko esesaba ukuhlatshwa ijekiseni ezambulala engabotshwa. Umnumzana Ncube uthi umnumzana Mphoko uncwetshwe indlebe ukuthi ngempela kule jekiseni eletshefu azayihlatshwa afe engavela abe sezandleni zomthetho. Ngokunjalo uthi uselobele umgcinisihlalo walikhomishini incwadi. Asizweni umnumzana Ncube exoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7 ngodaba lolu.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine trade code ku-car park. Ngithe ma ngiphuma ku-car park ngase nilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sewule change of plan. Somele uMphoko aye eCentral Police Station. Manje kwathi kwaba le-problem. Ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? Sokutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abantu banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye eCentral Police Station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa the caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-Tredgold. Why ngasane e-Tredgold? Sindini court. So, yikho kule challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge sheet. Okunjenge-ma-witness statements. Labo state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje siredi ukuthi singene senze i-trial. U-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court abe kuma cells, whether ngama prison cells kumbe ngama court cells kumbe ngama police cells bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapolisa?
Sengibhalele u-chairperson we-ZAC i-agent letter. Sicela ukubana basinike i-trial date ukuze lama state papers ukuze sikhiphele for i-trial lokuthi basisamone siye e-court. Singichazele lo chairperson ubana kasibaleki kasesabi thina ukuthi siye e-court, kodwa besifisa nje ukuthi sibe le-security, kube le-guarantee ukuthi uyabe e-secure.
Khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala, ukuthatha ngapi khona kumphoko?
Ukuthi uthatha ngapi? Ukuthatha ule uthole i-information kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo, ukuthi kuthiwe labo besuka bevela eHarare kuthiwe they should come and pick up a bag of potatoes, and here is that bag of potatoes. So your information angiphe yona u-client, your instructions angiphe wona.
Lo ngumnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha elimela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko. Ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. IZimbabwe Anti-Corruption Commission iyakulandula ukuthi ile njongo yokubulala umnumzana Mphoko. Ukusenjalo igqwetha elimela induna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni namhla likhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court liphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi lokwetheswa isigwebo sokupika okomnyaka owodwa olengxenye. Umnumzana Ndiweni ugwetshwe ngeviki edluleyo, njalo sikhuluma nje uyabhika ejele ekhani. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi ucele njalo i-High Court ukuthi ikhulule uChief Ndiweni ngesibambiso sebheyo.
Ngokuqala khona ngesigwebo esiphiwe uChief lokuthi kungafanelanga ethikakale elicala. Ngoba okokuqala, i-state of prosecution ayinelisanga ukuprova beyond reasonable doubt ubufakazi wokuthi uChief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi e-enforce i-court order yenkundla yakhe. Okwesibili, umthuthisi ayinelisanga ukuveza obala ukuthi uChief izenzo zakhe nomcabango wakhe ngesikhathi e-enforce isinqumo senkundla yakhe isasisephula umthetho yelizwe. Okwesithathu, siyele inkundla enkulu ukuthi umantshi kazwisisanga isiko lesintu lokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zilamandla okuxosha umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango aluba lowo muntu ejwayele leqala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni okwesibili akazange ilandele umthetho lesisekelo sika 236 and 237 ekhinga codification and reform act esiveza obala ukuthi induna yayile defense to a claim of right ngoba lokho kubonakala okwenzekalayo kubonakala in the process yokungifisa umthetho futhi kwakusobala ukuthi umshutshisi akazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala
i-high court isiza lohluza nini-ke lolu daba
hayi ikhotho kwamanje simelele uyaphila but isigaba esisilandela sesicelile ukuthi yenze i-bail pending aphile ukuthi samelele aphile induna ibe phandle lezakhamizi okuthi ezenza i-community service zibe zimile zimelele impumelo yaphile so kungahamba kuhle ngenzakala ukuthi kusasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena ecourt sidile ludaba lwe-bail
sikhuluma nje ingaphi yona induna
ise-Kami Prison
selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo
sibonile ngomgqibelo la izolo namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo
ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo
hayi vele ivene engingavaleli yayike yasibona yathi kobali ukuthi ayisezithola ijustice and usezimisile ukuthi uma kusitsho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba but ngikathule nxa izinto zonakala kunje kulo mlando njengenduna uba nekhulumi nxa izinto ziphambaniseka so akumethusanga kakhulu kunokho vele into ayiexpecta and uthi into ayizimisele yona
lo ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo umantshi wakobulawayo e-Trade Court Magistrate Court umnumzana Tinashe Tashaya namhlanje unqume esipha unkosazana Thabita Khumalo labanye abotshwe labo bona beziphatha amandla ze-MDC imvumo yokuthi bahlawule isibambiso se-bail samakhulu amabili amadola i-200 munye ngamunye kodwa besiyazibika emapholiseni kanye ngeviki baze baphenduke ukuzothonisiswa edale mhlazi intathu ngompandula uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
unkosazana Thabita Khumalo unkosazana senator Helen Mpofu uTendai Masocha uShelton Thembo Elliot Mujeri umeliqiniso sithole lo Tinashe Madimburi ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokupha abantu amaphetshana okubanxusa ukuthi baze ukuzophatheka ekutshengiseleni obekumele kwenziwe lamhlanje kodwa kwavinjwa ngamapholisa akobulawayo igqwetha ebelimele uMakhumalo labanye umnumzana Godfrey Nyoni wenkampani yamagqwetha eyemoyo and Nyoni Legal Practitioners emele njalo abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uchaza okwenzakeleyo
uHonorable uThabita Khumalo labanye bakhe babotshwa ngeSaturday babe semoteni yabo kungalanto emba babeyenza so babona nje amapholisa sebalandelela baphaka eceleni komgwaqo amapholisa adlula kanti amapholisa ahamba kuyabacandamela phambili bathe befika ngale phambili amapholisa athi phumanini lingene emoteni yethu batshelwanga ukuthi babotshelweni sebethathwa beyiswe eshabalala befika eshabalala ngale sokuthi kuntambama lapha sebethathwa-ke besiwa elawn order eBulawayo central police station nayikho sebefika betshelwa ukuthi bachajwa ngokuthi kade befafaza information engasiloqiniso so thina sesibuya lapha ecourt esifike sakucela kumantshi ukuthi abantu laba banikwe ibail isinqumo sikamantshi uthe khona hhayi ngempela uprosecutor ade kukhuluma akusikho ukuthi iconstitution ethi khona umuntu kumele ancitshelwe ibail khona
kusenjalo umthethwandaba munye umantshi Tashaya ulahlile isicelo sokuphikisa ukuvinjwa ukutshengisela obekuqoqwe ngabebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekusitsho ukuba usekela umbono wamapholisa ukuthi lokhu kutshengisela kungabi khona u-advocate Pepecho Dube obemele i-MDC owenkampani yamagqwetha eyeTanaka Law Chambers uchaza okwenzakale edale
18 August 2019 amapholisa anxitshe i-MDC Alliance imvumo yokuthi benze i-demonstration e-peaceful kobulawayo izizathu beziyukuthi amapolisa ate wona ngombono wawo kuza kuba lo dlakela kube lo mvukela ngakho ke iMDC Alliance incitshwe imvumo yokwenza lo mhlangano owamhla ka 19 August 2019.
Kusenjalo umnumzana Dumisani Dube weMathonsi and Ncubelo Chambers uphanyeke udaba lokubotshwa kukaNduna Nhlanhla yamangwe Ndiweni edalele High Court.
Ngimfisile amaphepha e-court so sangukhishimisa ukuthi kuyenze i-appeal ningaphila kuba basazama ukulungisa umthetho ukuthi iphenduke isigqodlo bese yenze i-appeal ningaphila so singazi maybe singangena namuhla ngokusasa.
Lamhlanje umthethwandaba kaMantshi Tashaya utshone uphithizela abantu bengena lokuphuma ikakhulu abalendaba ezimbalwa eziphathelane lenkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uKhansila Tinashe Kambarami lo kansila uSilas Chigora bekumele baze edale kodwa abasabuyanga ukuzothonisiswa ngodaba lwabo lokulwa lomabhalane omkhulu wekhansili uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Umthethwandaba ubikwa uhle waloba amasamanisi okubabopha. Kusenjalo owayengumsekeli kamongameli uAmbassador Mphelekezela Mphoko lamhlanje ubotshwe ngabekhomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa waphunyuka wenelisa ukubaleka lapho efunyenwe elendodana yakhe uSiqokoqela Mphoko phandle komthethwandaba kamanje eTrade Gold. Umthethwandaba uhle wanquma ukulotshwa kwamasamanisi okumbopha. Icala lakhe alikacaci ukuba ngelani kodwa uCommissioner John Makamure wezek usekhuphe imibiko ethi uAmbassador Mphoko uyadingwa ubaleke ngemva kokubotshwa ngamapholisa ezek loba nje engachazanga ukuba ubotshelwani. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubekela phambili evimba ukutshengisela abona kusobala ukuthi kungabangela udlakela njengalokho okusanda ukuqhutshwa eHarare libandla leMTC. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo ekhuluma kuphephandaba leThe Herald. Umnumzana Moyo ugcizelele ukuthi bekusobala ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba amapholisa ayithole ibandla leMTC lilezikhali ngakho bekufanele alondoloze ukuthula. Uqhubeka wathi uhulumende uyavuma ukuthi amapholisa abelesihluku kodwa kufanele abantu abatshengiselayo bengaphiwanga imvumo labo besolwe. Uthi bekusobala ukuthi MDC bizama ukuthi kuxoxe ngodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC eTanzania kodwa kwehlula. Umnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana uthi lanxa engasekeli uhlangothi kulolu daba kulethemba lokuthi uhulumende uyawulungisa umnotho welizwe njalo abantu akufanelanga bevume ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe.
Uyazi mina into engazama ukuthi ngitshela abantu ukuthi sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo ezifast, quick money. Ngenxa yokuthi for such a long time sihlale isikhathi eside benefita from i-system ekade iqambile ngoba ikade ingasinidi kakhulu. Nxa izinto sisuka sikulunga thina sisuka sikuzibuhlungu ngoba angikhulume ngokuthi angisupport izanu mina independent thinker kodwa ngakhangela kulama-reforms asesenziwa nguhulumende okhona khathesi ukuthi elungisise izinto. So akade bebenefita esinganika umzekelo sondoda lo usakhula khathesi abusabhenefithi sebeqasukufuqa ukuthi besabotaje ezinye izinto ezenzakala kwi-economy and abantu yiba sebelimali. Ye kungabe kunzima okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-salaries akajustwa but izinto i-real value isikhona but as soon as ama-salaries angajustwa abantu bazabona ukuthi hhayi izinto sisezibe ngcono than before. Ngoba nginika umzekelo se-target, i-target bekuyi-$2 right, khathesi sebefaka ku-$10 bond, i-$10 imalini i-$1. In real value izinto azikajiji kodwa abantu ababe nesineke futhi bemelele ukuthi izinto ziqasikulunga ngoba mina ithemba lami likhona ukuthi hhayi izinto seziqasikulunga kodwa asikaboni ukulunga kwakhona kunje ukuthi nxa usakhile kumbeni nganiyenzeso sithi uqede iminyaka ungagezasi ila ngohambe uyageza khona kuyabe kuhle usukhipha amaxholo amakwande konke yikho kuyenzakala elizweni leZimbabwe.
Ngalokho ungabe usisho ukuthi abantu bengaphumi ngobuningi babo ukuyatshengisela bethulele uhulumende isikhalazo sabo, ngoba nxa sikhuluma labo ibandla leMTC bathi lilungelo labo likusisekelo sombuso.
Kucela ukuthi bengavumi ukusetshenziswa ngendlela abasetshenziswa ngayo ngesikhathi seku, ngendlela abasetshenziswa ngayo mhla 31, ngendlela abasetshenziswa ngayo ngoJanuwari. Mina asisebenzeni bahlabezi lakwaZimbabwe, sizincede sizithuse ukuthi sikwasifike siphumelele.
Lo mnumzana Msindazwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana, sixoxela ekhonale eGaborone. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapho esizabe sikhangela okwenzakale kobulawayo ngemva kokwaliswa kutshengisela kwabebandla eliphikisayo leMDC namhlanje ngamapholisa kwagcizelelwa ngumthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhangela ezihlolisisa abantu abakhubazekileyo zithi kuqakathekile ukuthi abazali abalabantwana abaphila lobugoga bengabafihli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo, kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni, babe lombukiso wokutshengisa uzulu wakobulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo umama kumele akhangele umntanakhe, abekwazi ukuthi umntanakhe ugezile unjani emzimbeni, ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni. Lakho umntwana engawa kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphela engxenye eqamuka igolo. Okunye ukuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana, ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamaketane. Singayekela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamaketane.
Unkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-local rehabilitation workshop uthi kukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, ikukhontinya kwempilo. Ngicela ukuthi abane laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana abathi bangazala abantwana abakhubazekileyo besesithi kanti yenza omunye umntwana ngoba engxenye uzaba njana. Akubi njalo, kuyabe kungena lokuphila. Siyabakhansela sibe omama sibakhuthaze ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sidila kakhulu labantu abalobugoga.
Unkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Ebangafikisa 18 years siyaba transfer to ama workshops ukuthi bayafunda ukusebenzisa izandla zabo. Abanye bayabesebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially i-carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi ehlukeneyo ezandla, njengokulima, ukugcina imvundla, ukugcina inkukhu. Sinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Siziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengelamizwa.
Alo abantu abakhubazeke amaqolo abaningi babo abalama-feeling, bayalimala bengakwazi ukuthi balimele, babone sebelimele ngoba bengezwa. So siyenzela ukuthi sibanike amachezi abakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimaze angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engani abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni ngezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lithi likhathazekile ngomthetho osalolongwa ophathelane lokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo eZimbabwe e-Freedom of Information Bill ngoba usephula amalungelo oluntu awukuthola imbiko lolwazi ngokukhululekileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho we-Freedom of Information ukhangelele ukuthatha izikhundla so-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA, okade uvimba uZulu ukuthi athole imibiko lolwazi alufunayo kuhulumende. Namhlanje abekomiti yedayela ephalamende ebona ngokuhanjiswa kwemibiko lokusakaza baqhube umhlangano weHarare wokuzwisisa umbono kaZulu mayelana nalomthetho osalolongwa owe-Freedom of Information elikhangelwe ukuthi lizasusa umthetho we-IPA. Emhlanganweni lo kutholakale ukuthi iningi lalokho okumunyethwe libhili leli akutshiyananga kakhulu lokumunyethwe yi-IPA. Ibhili leli lithi wonke umuntu ofuna ulwazi ngokwenzakala kumakampani kahulumende kufanele azama ofisi la ngendlela yokubhala incwadi njalo impendulo le izabuya ngendlela yokubhala. Enye inkinga ngeyokuthi kumele incwadi le ebhalwa ngolimi lwesingizi okuyikho kusolwa ngabaningi ukuthi abanye abenelisi ukubhala loba ukukhuluma isingisi. Okunye okusolwe kulumhlangano yokuthi ulwazi kumele lufinyelele lula kuZulu alumelanga luphumelele kumakampani kahulumende kuphela kodwa lazimele wodwa. Umgcini sihlalo wekomiti leyedayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ugcizelele kulokhu.
Ibhili leli abaningi balibona ngani likhatshana kakhulu kulalokho okuyabe kukhangelelwe ngabantu belizweni. Okwesibili, abantu bathe uclause number 7 odila ngokuthi information kufuze itholakale kuphela kuma-public entities kufuze ehlanganise lama-private entities.
USibanda uqhubeke ethi akumelanga njalo ukuthi umuntu ahlawuliswe ukuze athole lolo lwazi kakhulu okwenzakala kumakampani aphathelene nempilo yakhe ikakhulu kwezempilakahle. Abanye bebekhonona ngendlela uhulumende akhanya ejaha ukuphathisa lomthetho ngesiphangiphangi bethu uZulu akaphiwanga isikhathi eseneleyo sokucubungula okumunyethwe yileli bhili. UFankomo intatheli zindaba uthi uhulumende kumele athathe isikhathi sakhe efundisa uZulu ngokumunyethwe libhili leli.
Kubona ngathi they are just hurrying, abaniki abantu enough isikhathi sokuthi bakhangele kubhili leli ukuthi ulani phakathi.
Lokhu kugcizelele ngumnumzana Brian Mafela ongomunye okade ekulo mhlangano yena othi iningi labantu alikabi lolwazi ngaleli bhili njalo lokhu kuzenza impumela yale mihlangano ehluleke ukuveza imizwa kaZulu ngokugcweleyo.
Iningi leZimbabwe alizwisisi ukuthi i-Freedom of Information Bill le ngeyani njalo ukuthi iyenza ngokwani. Uhulumende kumele athathe isikhathi akhankasele ebantwini ukuthi bazwisise ukuthi i-Freedom of Information Bill le
hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.